Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngolwesithathu ebuseni siku 7 kunhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasocha emphakathini abuyele enkambeni sawo andivana ababona ngokulondolozwa kwemthetho bengathi sokulokuthula okupheleleyo elizweni
ukukhona ukukhona usubehlula yikho selidayisa ukukhuluma ngalizwe kanti vele njenganini lapho amasotha ake athunyelwa ukuthi ayelondoloza ezokuthula elizweni langakibo akukaze kwenzeke lokho kanti umsebenzi wamapholisa lokho
ibandla lemthwakazi Republic Party lithi uchuku olwenziwa libutho uhulumende athi lilondoloza ukuthula emphakathini belungamandla aphindiweyo edolobheni lakobulawayo okwedlula eHarare
ngoba sinanzelela ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo laba bantu lolima babelukhuluma babengasobantu abavela la njalo futhi bona abantu abadivizayo bayisiba abasebeluta abantu abasebeluta yebo ngama-ordinary people but omadiviza ngabantu ababevele bethunywe njalo kukhanye ngabantu ababetreniwe
kukhangelelwe ukuthi amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimeleyo labokholo lwesikristu bathi gwaqa namhla emhlanganweni oqoqe yikhomishini ye-National Peace and Reconciliation zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasotsha emphakathini abuyele enkambeni zawo alubana ababona ngokulondoloza komthetho bengathi sokulokuthula okupheleleyo elizweni amasotsha aqale ukuhlukuluza abantu kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutshengisela okwakuqoqo yinhlanganiso ye-ZCTU uZulu esola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota abenhlanganiso ezizimeleyo bathi amasotsha la abulala abantu abafika amachumi phose amabili njalo alimaza abaningi encedisana lamapholisa iningi lithi kalisahlalisekanga ngoba amasotsha la eqhubeka esemphakathini njalo ehlukuluza abantu kodwa isiphathamandla sebutho uMajor General Douglas Nyikayaramba utshele intatheli izindaba izolo ukuthi iziphathamandla zengatsha ezibona ngokugcinwa komthetho zingathi asisekho isidingo samasotsha azabuyela enkambeni zawo wengeze wathi amasotsha azatholakala elecala lokuhlukuluza kumbe ukudlwengula abesifazana azajeziswa ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga
akuqala vele khona kuyamangalisa ukuthi amasotsha atholakale esephila esezigabeni ehlukumeza abantu ngendlela isimo esikhona kuyikuthi kubonakala kungani ancedisa ulondolozo ukuthula akusokulondolozo ukuthula indlela ahlukumeza ngayo abantu nendlela aziphethe ngayo konke khonokho kutshengisela ukuthi kukhona okukhona okubangela ukuthi laba baqayise ukukhuluma ngale ndlela siyakwazi ukuthi indaba zomkhonomi nomumo elizwe nje wonke kwezepolitiki jikelele usubehlula yikho selidayisa ukukhuluma ngalizwe kanti vele njenganini lapho amasotsha ake athunyelwa ukuthi ayelondoloza ezokuthula elizweni langakibo akukaze kwenzeke lokho kanti umsebenzi wamapholisa lokho amasotsha aphume siyancedisa ukulondoloza ezokuthula kwamanye amazwe hhayi elizweni langakibo ngazani kulempi yakulampizi baba
bathi njalo abebutho baphakathi kokucwayisisa imbiko yokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha njalo amasotsha azatholakala elecala azajeziswa kabuhlungu ubona kusenzakala lokho
kusoze kwenzakale ngoba nxa ngakade beqinisekile ngento enjengaleyo abayikhulumayo nampani abantu babulewe abantu abangu-7 ngo-Augusti mhlaka-1 umnyaka lo odlulileyo akulalutho olwenziwayo. Kwasethwa ikhomishini kamoklanti leyani yakubeka sobala ukuthi amasosha abulala abantu. Yazi yathi kakucunsiswe ukuthi kahle kahle ngobani abaye bekwenzile nxa kwenzakele, nxa betholakala abantu labo kumele babotshwe. Akulalutho olwenziwayo. Angiboni ukuthi baza kwenza namuhla ngoba umhlaba usukhuluma kakhulu ngakho, nalaphana bakhuluma akuzange kwenziwe lutho. Indlela nje yokukhuluma nje yokudlulisa isikhathi le abazama kuyenza.
Ukhona ukuqhubeka kwamasotsha esemphakathini kuba lomthelela bani ebantwini?
Kwenza abantu bangathandi labo ababusayo esingathi zinkokheli zabo. Kwenza abantu baphile bephilela evalweni. Kuphinde kube wesi nxa sikhangela ukuthi amasotsha la vele alembali ezigabeni eziningi esingathi emathebelelendi nakwezindawo zemashonalendi, lapho kwathi vele impi sithola uzibuse ayehlukuluza abantu abulala abantu singalibali indawo ayikhukhulawundi. So abantu baphilela evalweni ngoba bewasi amasotsha vele asobantu ongabathemba ongaphikisana nabo abalethi ukuthula. Manje njengobana sikwazi amasotsha abhizi ahlukuluza abantu asebangele amakhesi amaningi awerephu abantwana abahluphekile, konke lokhu kuthelela ukuthi kube nenzondo kungabi lokuphila okuhle ebantwini kuzulu wonke jikelele. Yikho kwenzakalayo.
Lo ngudokotela Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilithane. Kukhangelelwe ukuthi amabandla ezombusazwe, inhlanganiso ezizimeleyo labokholo lwesiKristu bathi gwaqa namhla emhlanganweni oqoqwe yiKhomishini yeNational Peace and Reconciliation. Umongameli Mnangagwa layo ubikwa ezaphatheka emhlanganweni lo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesithathu uhlangane labanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisane labo kukhetho lwedluleyo. Bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele ziqhutshwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zisiya nganxele. Ekhuluma kulomhlangano obuqhutshelwe e-State House, uMnangagwa uthe ukuze kube lengqobelakala phambili kulezi inkulumo, amabandla aphikisayo kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi akhankasele ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithani. Wengezelele wathi uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando wamabandla wonke angene emhlanganweni lo ukuthi aphume lemibono okumele kwenziwe. Asizweni amazwi akhe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Ngiyavuma ukuthi kulenguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngalenguquko. Njalo sicebisana ngendlela zokuguga abatshali bezimali. Ngilipha ingqobe yokuphuma lamacebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. Okwesithathu ngithi intuthuko igcila kuphela emumeni ohlelekileyo njalo olokuthula. Emazwini kamoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you. Peace begins with all of us.
Lawa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni lenkokheli yamabandla ezombusazwe izolo. Abamabandla aphikisayo abaphatheke emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku owe-NCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi umongameli Mnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Umkhokheli webandla le-MDC njalo isikhulumeli sakhe uMnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi uzaphatheka emhlanganweni walamuhla. Iphephandaba le-The Herald lithi ugatsha lwabatsha kubandla le-ZANU-PF soluvotele ukuthi kususwe esikhundleni inkokheli zalo ezibalisa umnumzana Louis Matutu, Pupurai Tokarepi, Tendai Chirau, Atmaya Mahachi, Lomesi Mukomo isithi abasebenzi ngemfanelo ukulondoloza izinqumo zebandla. Omunye wabo umnumzana Godfrey Senengamu nguye owethulela umbiko njalo kukhangelelwe ukuthi ngemva kwalokho abahlanu labo behlaliswe phambi kwedale le-disciplinary committee elizacubungula ukuthi ngempela icala abaletheswayo limqotho kumbe hhayi. Iqembu lenguqu ele-Highlanders libikwa lisithi abadlali balo abalithumi lasikhombisa abaphuma enkambeni yokulolonga ubuciko babo ngolwesibili bekhonona ngokungatholi iholo labo lenyanga kazibandlela baza kubakwazi namhla izijeziso zabo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abadlali laba benqaba ukuphiwa imali eyi-$100 kusalungiswa okunye bathi bafuna i-$200 lanxa kubikwa kwakuvunyelwane ukuthi bazayiphiwa iziqephuqephu. Umgcini sihlalo we-Highlanders umnumzana Kenneth Mhlophe uthi abasoze bephonga uvumela abadlali bezenzela santando ngoba iziphathamandla zaleli qembu ziyazama ukuthi zigcwalise izikhalazo zabadlali. Uthi isinqumo esizathathwa ngesiyabe silungele leli qembu. Kusenjalo ke iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com lithi kulesizalwane se-Israel esigalule emfuleni uZambezi eVictoria Falls sinjeza. Umzimba womofi umnumzana Ofa Cohen obele minyaka engamachumi amathathu lane ukhitshwe ngamapholisa emfuleni usulephunga elibi. Umofi ube ngumJuda ubikwa ubentsheza enzikini yamanzi alolaka lanxa bekungela muntu oqeqetshele ukuntsheza obehamba laye njalo engagqokanga ibhatshi le-life jacket elokumvikela kulingozi. Sokuke kwagalula abanye abantu eminyakeni edluleyo kulindawo. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Studio 7 linjani? Hayi, mina ngiyakhala lapha, ngikhala ngimpi esekhaya ngapha manje. Hayi bo, kati impela leyo zana ukuthi iyacabanga le youth yakhona icabangani, ngoba zonke izinto azikhambi ngendlela, yonke umnotho awukho. Hayi, petroli iyadura, konke isikolo kunzima, uyabhatalela umntwana kusasa abafundisi, kodwa kuthi ugovernment uyazama ubekezele kuze kuthini, kuze kufika uJesu. Abe senze njani? Sibekezele kuze kufika uJesu kuthi izani yabekezele. Anti kudala sihlupheka. Njengami mina engikhulumayo ngile 40 years, akula into ebambekayo engithi ngiyayibamba kwafa eZimbabwe kuthiwa ngithi yi-youth yezanu. What youth yezanu? Mina ngisapoti MDC, angisapoti leyo zanu, kodwa ngifuna ukuthi ngihlale kahle. Why ngivotele omunye umuntu ehlale kahle, mina ngihlala lokhu engihlupheka?
Engibuhlungu shame kuthi isilonda sifuthele umnikazi. Yikho lokho okwenzakala laphana shame, angifuna ukuqamba amanga. Uhlungu yazi umuntu uma uvulwe uvale umlomo mpela uvule uvale ethi uyiyuthi yezana mpela ma eseyalala ebusuku engena engutsheni angazi ukuthi ukuphupha ini ophupha leyo zana angazi ukuthi bayenzelani le nto leyo. Mina ngikhulile ngaze ngakhula ngachiya azake ngibe le bhenki khonaphana vele ngikhiphe even one day ngithi ngithole umsebenzi kumele ngidrowe imali le khadi. Angizake ngibone into eyenzelayo abadala barodwa kuday uma kusiyavota kuphela basijayela kabi mpela. Hhayi, basijwayela. Ya mina ngibuya khona ekhethi straight ma ufunayo endini khona lapho abantu bakhona masifika thina bacela amathukela kithi bacela yonke into yokudla kithi bengelalutho kodwa lokho bevule bayovala. Awufike ekhaya umuntu wakhona ekuseni ufika ngeplate ethukile emilimini. Uyayichaza ukuthini khona lapho etizana. Hayi be, hayi be, hayi be bantu bakithi. Singabi isithuda sivule namehlo. Sivula namehlo mpilo wageze uye kudoktor. Nendlebe lezi lengqondo lezi bekuhlola. Ube right. Maybe kungabuya kube ngcono. Malifuna ukubona kahle liphalaze, lichathe. Libe right, keep ingqondo zemsezano lezi.
Siyabonga, siyabonga ngumpofu okhulumayo. Ngake ngasho ngenye imini. MDC ngenye imini mina angazi ukuthi ngathi la bantu banjani kumbe bayohlakanipha nini. Uyabona yilo ithuba elokuthi ngabe bahlakaniphile bayomhlala entangeni. Ngike ngasho ngenye imini ngathi i-ANC uyibona yenza kanje EFF le DA zihleze entanyeni la, so ayila chance. So uchamisa yini ithuba lokuthi ma umnanga kwebiza lo umhlangano ayokhuluma yonke into esenhlizweni yakhe, aya ayale ekude le kumbe khajana. Abantu baseZimbabwe bahlakaniphile, labantu bomhlaba bahlakaniphile, bazolalela lo muntu otemnambizile umhlangano. Yena ukhuluma eyedwa le, uyayibona ukuthi iZimbabwe uyohlala ilokhu inja ilokhu insara. So bamele basondele sebeseduze naye, bambambe ngentamo azabe right, angasamoshi ilizwe. Kodwa nginxabe lokho bebaleka vele kabe kukombat khomba ukuthi nabo abalaqiniso. Bamele babuye bazomtshela ukuthi baba wamosha ilizwe 1 2 3 4, thina sifuna ukuphila 1 2 3 4. Hayi le nto yabo yokuyalela kude ukuthi bengaye emhlanganeni, abahambe beyolungisa iZimbabwe. Ibaphi abantu abazoyala beZimbabwe nxabe kuhambile lapha? Thina sifuna bahambe bayohlala phansi bakhulumisane ilizwe lilunge.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba, kumbe ubingelele abangani lezihlobo, kumbe ingqe ikwini ofuna ukukhuluma. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kusobala ukuthi uhulumende wesikhatshana owe-transitional government kwele Sudan uzaphumelela. Inhloko yalo manyano eSudan umnumzana David Shearer uthi sokusayinelwa nesivumelwano esitsha esokulondoloza ukuthula, njalo umumo usungcono selokho kwabaleka owayengumsekeli kamongameli umnumzana Riek Machar eJuba kulelo lizwe ngomnyaka ka-2016. Umnumzana Shearer uthi kodwa kulokhu kulokulwisana kwezinye izigaba zalelo lizwe, lanxa inani labantu ababulawayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa lakuqala. Uthi lapho kuleziphathamandla ze-United Nations ezilondoloza ukuthula, udlake laso luphelile. Umongameli weTurkey umnumzana Recep Erdogan wethesa elemelika umlando wongcindezelo emzameni yalo yokukhupha umongameli weVenezuela umnumzana Nicolas Maduro embusweni. Umongameli Erdogan utshele iphephandaba iphalamende lakhe ukuthi omunye wakhe weMelika umnumzana Donald Trump ngalalungelo lokuthi azikhethele okufanele abuse eVenezuela njengoba umongameli Maduro wangena esikhundleni sakhe kulandela ukhetho kulelo lizwe. Amalunga edale lephalamende emukele ngokuthokoza amazwi kamongameli Erdogan eqakezala izandla. Lokho kwenzakala eMelika kanye lomanyano we-European Union besithi bona bananza umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido njengomongameli ngoba umongameli Maduro elochuku ebantwini bakhe njalo esehluleka ukuvuselela umnotho welizwe lakhe. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi uchuku olwenziwa libutho uhulumende athi lilondoloza ukuthula emphakathini belungamandla aphindiweyo edolobheni lakobulawayo nxa kuqathaniswa lele Harare.
Kuyadanisa nje ukuthi abantu sebengikhona beqalisa ukufuna ukuba serious ngalo. Udlakela lolu aluqalisanga namhlanje, liqalise ngo-1983 siya ku-87 abantu bemathiweleni bebulawa yigugurawundi, umhlaba ukhanyele, abantu bekhanyele. So ke esikutsho thina ukuthi konke lokhu akumangalisi ngoba vele lusiko kumbe indlela uhulumende weZimbabwe aphatha ngayo abantu ngochuku, ukuthi kungaba lohlupho njalo oludalwe nguye uhulumende yena andubana alungise lolu hlupho umelana labantu. Nxa sikhangeli kakhulu kobulawayo, abantu abadiliza isitolo betshisa isitolo asobantu bakobulawayo ngabantu esicabanga ukuthi babethunywe nguye uhulumende nalo ogangileyo, ngoba sinanzelela ukuthi ngendlela okwenzakala ngayo laba bantu lolima babelukhuluma babengasobantu abavela la. Njalo futhi bona abantu abadilizayo bayisiba abasebelutha, abantu abasebelutha yebo ngama-ordinary people but omadiliza ngabantu ababevele bethunywe, njalo kukhanya ngabantu ababetreniwe ukuthi bazokhoza that confusion besokuthiwa i-stairway lesiyana besingekho peaceful besile-violence besilokudlwangudlwangu. Ngabona lizananzelela ukuthi kwake kwaba le nkulumo, sabona la kuZimbabwe television kuphuma abantu bethwele imbhobho kuthiwa ngama-civilian. Sazibuza ukuthi uhulumende ubekela njani abantu abanjalo bethwele imbhobho ubona bekuthiwa ngama-civilian, waye bengababophi, waye bengabathatheli? Kodwa sasifuna ukubona sikunanzelela ukuthi hayi ngabantu abahlanyelwe nguhulumende ukukhonfyusa umumo okhona ukuthi lanxa umhlaba ukhanyele umhlaba ucabanga ukuthi hayi kulama-civilian asevukela uhulumende ethwele isikhali khona kungabantu bakahulumende.
Sesikhangela namuhla, ungathi uhulumende uyiphatha kuhle yini lindaba ukuthi ayilungisise?
Guys, soze ayiphathe kuhle ngoba vele kala solution endabeni leyo. Okokuqala, uzananzelela ukuthi uhlupho lolu lwenzakala emalangeni adluleyo lwakhozelwa ukuthi kwa-announcewa intengo ekhwelileyo yamafutha ephethulo, uhulumende engazange waqala walungisa uhlelo lokuthi into lo njengoba zikhwela kangaka labantu behola imali eziphansi lolu dabu uzolusolva kanjani. So abantu babe-reacta ku-fuel increase eyayi-announcewe ngu-president welizwe kodwa engalethanga indlela yokuthi abantu phansi lapha basizakala njani, yikho-ke okwakhozela uhlupho lolu. Ngokunjalo uhulumende lokalayo i-solution yokuthi abantu baphume enkingeni leyo, ngoba isikhathi esiningi vele uhulumende lo kuye kumnandi nxa ebusa abantu bethothobele, ebethusela, ebabulala, ebabopha njengakhona lokho esakubonayo.
Wona amabandla aphikisayo-ke njengani, amabandla wonke ayo MDC lamanye, wona ungathi bamsulwa yini?
Ngisoze ngikhulume kakhulu ngamabandla njengabo-MDC, ngizakhuluma kakhulu ngebandla elinjengelethu ngoba engikunanzelelayo ukuthi amanye amabandla lawa ayahlupha ngendaba yokuthi thina esikulwelayo labakulwelayo ukuthi yena. Okokuqala, yikho ngiqale ngakhuluma ngo-1983 siya ku-87 benzama ukubonisa ukuthi ama-problems abantu bakulo umkhono welizwe lo, lama-problems elizwe lonke jikelele ayathiyana. Yikuthola ukuthi le ndlela izinto ezihlelwa ngayo lanxa zibanjwa zibanjelwa abantu bangapha kuhlukile le ndlela abantu abayenzelwa ngayo eHarare lakuma-provinces elizwe asemashonaleni. So ngokunjalo thina ekuzathola ukuthi we are trying to be consistent ekukhulumeni lokulungisa inhlupheko zabantu bakithi, ngoba siyananzelela ukuthi indaba le it's all about the 1979 Grand Plan system ekhuluma njalo incindezela abantu bakithi. Esithi nxa siwukhangele sithole ukuthi la mabandla njengabo-MDC laloba engabusi kodwa bayaphatheka kuhlelo 1979 Grand Plan ebenefitha kakhulu abantu besiweni, incindezela abantu besindebele.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo oyebandla lemthwakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Sithande njalo ukubonga labo abasixhasayo kukhasi lethu leFacebook. UNorman Ngwenya uthi livuka njani, uthi siyaliquma phakathi, woza mthwakazi, ngabona ukhuluma ngomqondisi obekhuluma kathesi. UNkosi Natichi Ngandebele uthi baza kudinga eKZN4, livuka njani bakwethu. Njalo uNorman Ngwenya uyaphinda njalo ukuletha omunye umbiko uthi Chamisa did the right thing. Ngabona utsho phela umhlangano lwana obukhona izolo lapha amabandla aphikisayo ezombusazwe ahambe ukuyaxoxisana lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa umnumzana Chamisa wathi hayi kasoze ahambe ngoba isuye okumele akhokhele lezinkulumo omongameli nanga kwanjalo kulezinye futhi inkulumo ezikhandelwe ukuthi zibe khona lamhla sikwazi ukuthi kuyohamba njani. Ukodwa ke kwakathesi sesingena kwezomculo njalo siza kuzwa umculo ka Madlela Sikhobokhobo isithi ngamnanka. Umculo kaMadlela Sikhobokhobo esithi ngamnanka uSama Moki. Singaluqhubi uhlelo lethu lalamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasosha emphakathini ebuyele enkambeni zawo. Kungathiwa sokulokuthula okupheleleyo elizweni. Ngokukhangelelwe ukuthi amabandla ezombusazwe inhlanganiso ezizimeleyo nabokholo lwesiKristu bathi gwaqa namuhla emhlanganweni lapho abazabe becubungula okuhluphayo elizweni kwezomnotho lezombusazwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.